nazi kanile ugusuptega wabantu beutwanje izikele nga ezijamake zikisa amaziri mpakweni kota sokutshengisela ukuthi hayi uhlupho lwakhona luyazakala loba nabantu abafundileyo so kuzanceda ukuthi kunike abantu ithemba le-confidence ukuthi nxa sokuthiwa khona kakuguculwe izinto umuntu wonke uyabe khona emgwaqweni etshengisela kumbe esenza okwenziwayo so kuyinto enhle kakhulu ukuthi amagcwetha la usengene emgwaqweni ekhuluma ngokukhonana kwabo indlela enhle yokuqala i-revolution.
Amagqwetha ayahlonishwa kakhulu emhlabeni jikelele okwedlula nje amabandla ezombusazwe ukuthi okwabo okutshengisela kungaletha isisindo kulokho kuzanye ukwenziwa ngabanye.
Liqiniso ngoba i-law society siyazi ukuthi phela iqembu lelana elimelela judiciary engathi yenye nje esingathi independent entity yombuso. So luba bengasenze balalule kakhulu njengebandla eliphikisayo ngoba ibandla eliphikisayo lile abantu abaningi le-constituent enkulu evotayo kodwa labo ngoba njengabantu abamelela i-judiciary nxa bekhuluma ngokwe-rule of law sebebambana namanye amaqembu angaphansi kwelizwe ngibona ngathi mina uhulumeni abaningi o-United Nations labo-EU bazatshona belalela belandelela ukukhuluma ngamagqwetha ngoba ngabantu abafundileyo abazi inkinga yethu ngabantu abangathi balusindo kancane kathesi ukulalela kwarhulumente kakusaqondananga labantu abaphikisayo ngoba bayabe nje bebasola besithi ha laba bavele bayahlupha laba kodwa kuqakathekile ukuthi ngoba uZulu wakhetha abameli abasemabandla aphikisa i-MTC nxa i-MTC layo ikhuluma iloba ibhala ngibona ngathi uhulumente kufanele alalele ngoba izakhamizi lezinye lamanye amazwe esikhumbelane labo i-ASADEC bazayo bekhangelisa bona ukuthi hatshi kanti nxa sokukhulunywa yi-MTC ukukhulunywa ngama-civil society kuyinto eqakathekileyo so ngibona ngathi uhulumente uzafanele alalele uzalalela.
Sibonile njalo iqula lebandla le-ANC e-South Africa lalo liselizweni njalo imisakazo kahulumende isithi izoxhasana lebandla le-ZANU-PF kambe kungabe kusenzakalani lapho?
Okwenzakalayo ukuthi siyazi ukuthi umnumzana uMusi Maimane nguye waqala ngokukhuluma esithi yena hatshi kufanele sibone ukuthi singanceda njani abantu beZimbabwe lo mnumzana uJulius Malema kodwa antsho idabu seseledabu silaphana kusezwa kuthiwa khona uhulumende we-South Africa uzazama ukuphatha izikhwama enceda uhulumende so sembona ngathi sokuyisiphithiphithi i-South Africa la izama ukuthi ilungisise kutho ukuthi vele uhulumende kamnankakho uzalalela ngoba abantu be-South Africa babevele bengabantu abalalelwayo kwisikhathi sabombeki lezana lazabo Khalima Monsanto so into enhle hatshi thina sukuthi bakhulume kuzanane kwenzela ukuthi ilizwe lethu libe nokuthuthuka i-propaganda ekhulunywa yi-ZBC iyatshengisela ukuthi kule nto abayifihlayo kodwa vele siyazi ukuthi beze bethole uswazi bebakhuza bebatshe ukuthi hatshi thina sifuna silincedise sukuthi sibambane kodwa nxa libhizinisi dubula abantu lihlukuluza abantu lathi kuzasihlupha ngoba lapho esivela khona e-South Africa uZulu wethu uyabe esithi kanti indaba linalizwanana nezigebenga.